Umnumzana uDonald Trump babunkomo yindoda engadeliyo olalokhuyana ukuzitshela ukuthi yena akasoze kube kukuthi wanqotshwa enqotshwa ngumuntu ofana lomnumzana uBiden. Usaselakho ngokwalo ukuthi yena lokho avela azitshela khona ekhanda lakuthi yena ngeke aze ayehlulwe ngomunye umuntu. Kusaseyiyo into esamenza ukuthi lakathi aqhubeke njalo esese lentshukuntshu lesiyibonayo eqhubekela phambili lokho ezama ukuthi avuselele okwenzela ukuthi angenele ekhetweni oluzayo. Ngoba siyabona ukuthi into ayizamayo uhlongoza khona ukuthi azame ukuthi aqhuquzele njalo avuselele abalandeli bakhe ukuthi bamazi ukuthi ukhona ukwenzela ukuthi nxa kusiyafika isikhathi sokhetho mhlawumbe sekungaba lamathuba angabona ukuthi angayenelisa ukuthi angene ekhethweni.
Abebandla lakhe ubona bemamukela yini bavume ukuthi ancintise mele ibandla lelo alubana ethe wamemezela ukuthi ngempela uzancintisa kukhetho oluzayo?
Kukabili babunkomo into esingenzeka laphana kuma-Republicans mayelana ngodaba lika-Trump ngokuzama ukuthi aphinde abuyelele njalo azame ukuthi athathe isicoco laphana sokuthi aphinde ayengena ekhethweni. Ama-Republicans abasoze bamamukele iningi labo ngesizathu salokho akwenzayo ngoba into leyana eyenzakala leyana isigemegeme esayenzakalayo lesana sokuhamba siyahlasela ngale kuleyana indlunkulu laphana kwakuyindlela iyayitshengisela ukuthi nxa uhlasela lesasigodlo utshengisela sobala ukuthi sela ilizwe laseAmerica ngokwalo ngoba laphana isigodlo lesiyana siphethe ama-secret files, siphethe zonke izinto eziningi njalo wayefake abantu abaningi engozini. Kodwa into bazaba khona olunye uhlekalo oluncane oluzabe luzama ukuthi lumsekele. Ukumsekela kwakhe akusoze kube ukuthi bayamsekela kodwa kuya ukuthi bayamsekela ngenxa yokuthi bayesaba ukuhlambalazeka. Bazama nje ukuthi bona bangathi benze ingathi bayinto yinye kodwa khona eqinisweni besazi ukuthi iqiniso lona limi njalo. Iningi alisoze limsekele ngenxa yokuthi wahlambalaza kakhulu laphana iqembu lakhe etshengisela sobala ukuthi yena akalaleli omunye umuntu njalo lama-advisors yakhe angazi ukuthi abayenelisi yini ukuthi bahlale la phansi. Ngoba indlela yokuresolva i-issue efana nanaleyo abasuka kiyo bekufanele ukuthi ngabe yena uye wabuyela back to ku-drawing board wayahlala phansi wabiza iziphathamandla zakhe lezi ahleli lazo esitafuleni abe-executive committee ayenelise ukuthi bahlale phansi bayihluze udaba lolu bevale iminyango besenza izinto yabo yama-Republicans bephakathi endlini andibani ukuthi ahle aqalise ukuthi ahambe kumaphandle ayememezela ekhuluma kabi abanye abeqembu lakhe njalo okufanele ukuthi ngabe kukuthi ngabantu ababa yimbumba ababa yinto yinye okutshengisela sobala ukuthi uTrump sasenguye lwana uTrump wayizolo akatshintshanga. So nqabe ngathi bayambuyisela ngitemba ukuthi bazabe besazi ukuthi njalo babebona ukuthi lapha bazingenisela amanzi endlini.